Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwa imithetho yeZimbabwe, sihloniphe sonke. Akuzaphela ukunyamalala kwabantu, kuzaphela ukwethuselwa kwabantu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations isukhuthaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Taphumane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC.
Kuleyana ukuziphela isoziqedeni imbobho, ayisoziqedeni amamisayili, futhi zaqedeni ekhwinisa.
Isivumelano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho le-Hamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yi-Hamas kanye lamaPalestina abotshwa yi-Israeli. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yezinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Alene Marashe, lo Tinashe Gaswa besethosa icala lokujengisela ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Taphumane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo le-CCC. UMasaya uthunjwe endaweni loJeffrey Kalosi ngabantu ababehlomile abanakenelwa ukuba ngabeviyo labasebenza nsitha ama-CIO. Bathunjwa emini libalele ngesikhathi bekhankasela uzamela ibandla le-CCC kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 Mpalakazi. Okusikhathana sedluleyo kuthunjwe njalo amanye amalunga ebandla leli athi umnumzana Takudzwa Ngadziwore lo mnumzana James Chidakwa, kodwa akula muntu osethe wabotshwa ngalamacala laloba kule mifanekiso yabantu abathumba uNgadziwore eyakhitshwa ebulenjini. Amapholisa ethembisa ukuthi azaphenya lezi ndaba, kodwa akukabi lobotshiweyo kuze kube manje. Inhlanganiso yamabhishophu eRoma eyeZimbabwe Catholic Bishop Conference layo ikhiphe umbiko izolo isoladlakela lokuthunjwa kwabantu, njalo ikhuthaza ukuthi abakhokheli bezombusazwe bavikele amalungelo oluntu. Okuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywe United Nations, ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni, isithunzi sekhesi yakhona. Siyayidinga i-African Union, siyayidinga i-SADC ukuthi layo ikhulume, siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa kwabantu, ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu, ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe, ukungahlonitshwa kwe-constitution yeZimbabwe. Bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo. Ngakho ke lokho kwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esiyidinga kakhulu ukuthi yenzwe yibo bonke.
Sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa, uNgadziwore labanye abebandla eliphikisayo, kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha. Libona sengathi kulo phenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi?
Ukunyamalaliswa kwabantu, ukuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980, sile 43 years isenzeka. Yebo, namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokhu sile social media, njengalokhu abantu sebexhumene kalula ngemibiko, sekulula ukuthi abantu bacabanga ukuthi esikubona namhlanje kunyamalaliswa kwabantu kutshawa kwabantu kurigwa kwama-election kwethuselwa kwabantu yinto entsha hayi indala lento le lokhu isuke sithola uzibuse ngakho-ke kuyadingeka ukuthi sonke siyizwisise ukuthi isuka khona le kudala iyadingeka ukuthi siphundwe le mpande zayo sezangena zatshona phansi lezi mpande kudala kuphilwa ngale ndlela badla ngakho laba basezihlalweni baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni ngakho kakululu ukuthi bakulungise lokhu kanti kuyinto ebasebenzelayo ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokhu abakuvunayo ngokulimala kwabantu ngokuhlukunyezwa kwabantu kuze lento igcine iphelile
njengabamela amalungelo oluntu kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubo lolu
thina abalwela amalungelo abantu into esiyikhuthazayo ukuthi kuhlonitshwe i-constitution yeZimbabwe ingahlonitshwa nje i-constitution lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazisayinayo le fanele izisayine lokhe ingakavumelani lazo ezinjengabo-convention against torture ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe siyihloniphe sonke akuzaphela ukunyamalala kwabantu kuzaphela ukwethuselwa kwabantu lo khetho luzaba ngolukhululekileyo imithetho izahlonitshwa izahlonitshwa i-constitution lelizwe lizathuthuka kube lemisebenzi kube lentuthuko yonke lesiyidingayo ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcile empandeni zokuhlonitshwa komthetho zokuhlonitshwa kwentando yoluntu zokuvota ngendlela ekhululekileyo
lo ube ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association iStudio 7 ayenelisanga ukuxhumana namapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa belungadotshwa Amapolisa awe Zimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yezinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Allen Marashe, Lotinashe Gaswa besethesa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi ngemva kokuba abafundi laba betshengisele besola ukuvinjwa kwabanye babo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli ye-University of Zimbabwe. Abasola bakhangelela ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Inhlanganiso yamagqwetha elela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ikhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court namuhla icela ukuthi iphoqe ikolleji le-University of Zimbabwe ukuthi livumele abafundi bonke abafuna ukuncintisa ukuthi baphatheke kukhetho lwe-SRC. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi uhulumende woncindezelo kafuni ukuthi abantu bebe lamalungelo abo betshengiselele lapho bengakhululekanga okubonisa ukungathembakali kwalabo abaphetheyo ngoba ubaba lo ophetheyo ngo-2017 evela ku-exile wabuya wakhuluma ukubana amalungelo oluntu azaphronyothwa azahlonitshwa okwehlukeneyo la lokho okwakusenziwa ngumuyi uRobert kodwa sibona kuyi-continuation okusenza sibe lokholo lokuthi inkolo yabo njengebandla lezana uPF kwephula lokuncindezela amalungelo oluntu kulosizi ukubana abantwana kuthweka basoze bebe lelungelo lokuthi bencintise anti abantwana bebekufuze bevunyelwe bencintise beyaliwe ngabanye babo ukuthi abababoni njengenkokheli kumbeni bebavumele abanye babo kodwa uma sebesalelwa ngohulumende kuyadanisa kodwa akakusento ethusayo sikubonile kusenzakala even la ku-presidential campaign kulomunye odesa oyalisiweyo ukuthi ancintise uSevia Kasukuwerere
sibone namuhla iUnited Nations ikhuluma ngodaba lwamalungelo eZimbabwe isola ikakhulu ukubulawa kwelunga le-TRC uMasaya ungathini njengoba sokukhuluma layo iUnited Nations ngodaba lwamalungelo eZimbabwe
kulusizi ukubana iUnited Nations ikhulume namhlanje izano iqale ukwephula amalungelo oluntu iminyaka engu-43 abantu beZimbabwe baloke ba kwabuya amakhiwa kwaphuma kwangena umbuso wasasingaphansi kombuso wobandlululo lwabamhlophe kade singaphansi kombuso oncindezelo sincindezelwa ngabafowethu abantu abamnyama ngaphansi kwebandla lezano PF 43 years ungakhangela abantu beZimbabwe abakaze bekuthole ukuthula and kuyinto enhle fine ukuthi at long last iUnited Nations isikubone lokubana abantu beZimbabwe babuswa izigebenga kodwa mbona ngazathi it's not enough kuqakathekile ukuthi kube khona okungenziwa against bona ngoba ukukhuluma nje kuphela abalandlebe zokuzwa ngabantu nje abazixhwaleleyo abadinga ukuthi kube lendlela ethize engabenza bezwisise ukubana abantu balamalungelo ilizwe ayisilo lama individual kodwa ngelethu sonke.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7. Isivumelwano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho eleHamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhulula kwabathunjwa yiHamas kanye labaPalestina abotshwa yi-Israel. Phansi kwesivumelwano lesi Israel leHamas zizatshintshana abantu laba kuzakhululwa abesifazane labantwana abangamashumi amahlanu abathunjwa yiHamas ngenyanga edluleyo kanye labePalestina abalikhulu lengxenye abasentolongweni e-Israel. Abathunjiweyo abalitshumi labathathu bazakhululwa eGaza namhlanje, abanye bezakhululwa kunsuku ezilandelayo beze befika amashumi amahlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TRIPC.
Kungumbiko omuhle kakhulu ebesiwukhangelele ukuthi vele besisho ukuthi impilo yani yokuziphela isoziqedwe nombobho ayisozithodwe ngamamisayili kodwa izaqedwa ikhinza. So-ke khona kwasekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi xa sebebesilanga labo kuthiwa ngama-prisoners of war labana sebekhulula labana bebabisela ngapha layo kuyatshengisa ukuthi sokuliswa kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyogcine ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela yokuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa singakhulumiswana kude kufike lapho okukhulunyiswana khona umlilo okuthiwa isizibayo yakubona sokusondele khonokho. So-ke siyagqugquzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nalamazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ngadla zombili ezilwayo ama-Israel labona-ke amaphalestina beyamazi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingezonakalayo. So-ke mbona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhotha ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kuba i-property ne-economy iyahlupha kube lento zama-recessions kuthole into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento ukuthi ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Ye sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona-ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yamaPalestina lama-Israel yayizelenjokushitsho yinto endala kakhulu iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi iphose empi zaba khona nengxenye yaba isinde siphezulu kakhulu ngokunandela okwenzakeleyo and le qiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi into ayincedisa engxenye kahle sikuzeza ukuthi isivumelwano fane sibe khona sokuthi kuba loko kuthiwa i-compromise ngi-give and take kuthi bavumelane hayi kusukela namhlanje sizasebenza kanje 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 nxa kulalokhu sizenze nalokhu nalokhu kuzenza into lehle ingasabi khona kodwa singathi ngesikhathi esingalani ngoba vele into ekhiswana sifuni yabo ngokucaca abantu bafuna nasenze isivumelwano kube nezinto ezibhakabhaka izivumelwano ezenza ukuthi impilo yezele ingasabi khona odla nxa sebona ngathi sekulokuxhabana bafuna ukuba kube nendlela yokuthi kube lebunye umntamlankuzi ozabe kutshela ukuthi hayi sukaa kule nto enje khulumiswane bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi inyankulu kakhulumiswane. So futhi thina into esifuna ibe khona impilo ime kokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe owengumgcini sihlalo enhlanganiso yezakhamuzi zakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-Triple C. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
UZulu waseMelika ubethakazelela ikhefu ele-Thanksgiving izolo lapho avame ukuhlanganyela lemuli labangane kwenziwe idili elihlatshwa lokuphekwa kwengalukhuni. Iningi livame ukuya kwezinye izigaba zelizwe ukuya kwethekelela imuli labangane besiyahlanganyela ngempelasonto yonke. Kunje iningi aliyanga emsebenzini namhlanje ukuze abantu babambanise lempelasonto ibende likhefu. Namhlanje kuvame ukusungulwa umkhuba wokuqalisa ukuthenga izipho zekhisimusi abamavinkeli amakhulu lapho abehlisa khona intengo yempahla. Abantu bathathe ithuba lokuhle bathenge okuningi okwezipho zekhisimusi kumbe okwendlini okubizwa ngokuthi yi-Black Friday. Abenhlanganiso yezitolo e-National Retail Federation bathi bona bakhangelele kubana limpelasonto abantu abaningi bazathenga impahla lonyaka ukwedlula ngasikhathi sinye nyakenye ngoba umnotho lokhu usabhekane lobunzima ngemva kobhubhane olwe-COVID. Kuthi ke ohulumende bezigaba ezitshiyeneyo zaseMelika baxwayisa ngokuqonga kwezehlakalo zokutshontshelwa kwabezitolo ngalesi sikhathi ese-Black Friday le-Cyber Monday kanye lokutshontshelwa kwabantu makhaza impahla ezitshiywa eminyango ngemva kokuthengwa kwazo ezitolo zebulenjini ezifana labo-Amazon lezinye. Abezitolo babikwa belahlekelwe ngamabhiliyoni edlula alikhulu amadola, $112 billion, ngenxa yalobo busela ngekhefu le-Thanksgiving kusiyafika elekhisimusi nyakenye. Kulo wesifazane oseye emthethwandaba emangalela umeya wedolobho ele-New York City, umnumzana Eric Adams, emethesa icala lokumhlukumeza okwecansini eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Owesifazana lo uthi lokhu kwenzakala besemsebenzini lapho bobabili ababesebenzela khona umasipala we-City of New York ngomnyaka ka-1993. Umeya Adams uyalilandula leli cala. Amapholisa aseMelika abika ukubana lokhu esekhangelisisa imbangela yokungqikelana kwezimota ebholohweni elimanyanisa umngcele wesesigabeni se-New York State lese-Ontario ese-Canada kuthaki kuzavuka kuyi-Thanksgiving. Lokhu kubikwa kubangele ukungahlaliseki okuthile sokusesatshelwa ukubana le ingaba yimisebenzi yabalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorists. Kodwa amapolisa abika ukubana hatshi ibingasiyo imisebenzi yama-terrorists.
Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-elections. Ibandla le-ZANU-PF lisithi selithume amalunga alo edalela phezulu ele-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho elizancintiswa khona. Kuthi abebandla le-Triple C labo bathi baqhuba amalungiselelo abo alolu khetho. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by-elections lokuvotelwa abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswayo ngozithi ngunobhala we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda oyingcwethi yecubungulo ezombusazwe njalo engumfundisi.
Ye, kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki omunye lomunye uthi yena yimiqhude likhulu umdlalo esasiwudlale kweluseni njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa thina ababukeli sabe sibukela sibona ukuthi lowo ndoda uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba kungenzakala izimanga ama surprise abanye banqobe kodwa futhi sikwesabayo esikhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu i-triple C inganqotshwa kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi yekhalakhala futhi ithi yena kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje sizexpectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla le-CCC njengabezinkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa-chithwa kwemali kusenziwa ama-by-election.
Okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC yimboza eyayivele ikhona it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018 imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathili lebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithili lomba lebandla lozombusazwe elokulingela ama structures liza kwenza kanjani kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ekakhulu emsakazweni wethu wona lo Studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi cult so imboza le enxa isihlephuka umnumzana uChabangu akwenzayo yikuhlephu una imboza afaka isandla emunye wafaka umunwe wathathi ichance wa wathena abantu bona nini nasimboza into emelwe ngumnumzana uChabangu simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni so kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi bese besebulungisela ama by election so ke mina ngumbono wami ngithi mina lanxa lela ukuthi sirane lama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithini naselile party kumele libuye lama pepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engela constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe
lo ngumfundisi Angliston Sibanda ocubungile ezombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga owe Studio 7 Umdlali wenguqu owaba lodumo eZimbabwe uGeorge Chikova ubekwe namhlanje eChivu. UChikova wakwadlalela iqembu leHow Mine sakhula eleDynamos kanye lelesizwe lamaWarriors ubhubhele eSouth Africa ngemva kokugula okwesikhatshana ebanjwe ngumkhuhlane wenhliziyo ocatshangelwa ukuthi yiwo owamthathayo. Abadlali labaqeqethi benguqu abeqembu leDynamos lamanye amaqembu izihlobo labangane babuthane eChivu enkundleni yeGare Stadium bevalelisana lomoya namhlanje. Ukulahlekela kwelizwe ngomdlali lo kuza ngalesi sikhathi ilizwe lisanda kulahlekelwa ngwaye ngumqeqethi wayelodumo eZimbabwe uRaman Gumbo obhubhele eBotswana wabekwa kobulawayo ngomgqibelo owedluleyo.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to pogine.
Uhlelo Was a Friday liviki silomculi ogxile kumdumo kaMaskandi uBongani Mlala odabuka eCholocho kodwa ohlabela kwele South Africa. UBongani usanda kwethula idlala delicha elesihloko esithi ama baby shower nangu exoxa lentungamili inkomo owe Studio 7.
Thank you. kufikelela emsakazweni nokuzo zonke indawo la kufikelela khona umsakazo ukuzalwa ngizalwa endaweni yaseCholochi eMgodi Masiki la engizelwe khona ngakhulela khona emsukweni ngifike ngomnyaka ka-2020 la engifike ngithula kona i-single trick yami eyayithi amababy shower abayithokozela kakhulu abantu bangicela ukuthi angenze i-album epheleleyo engiqeda ukuyenza kule nyanga esiphuma kuyo October.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami usatholakala kuma CD okwamanje. Ama CD atholakala kimi, ofisa ukuxhumana nami angangithinta kunombolo ethi 0744742571 0744742571.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli ngithanda ukubonga i-support abangibonise yona kusukela ngawomnyaka ka-2020 nakulo msebenzi engiqeda ukuwenza manje. I-support engiyitholile iyangijabulisa kakhulu, ngithanda ukubonga.
Ntungamili Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizakuzwa njalo olunye uhlelo ngevikezayo ku-Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwethu olulandelayo, sikhangela ezemidlalo ngemva kokulahlekelwa kweZimbabwe amaviki elandelana ngabadlali benguqu abalodumo uGeorge Gova obhubhele South Africa wabekwa namhlanje, kanye loRaman Gumbo obhubhele kweleBotswana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yomanyano amazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwabantu be-TRIPC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.